Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 Mpandula 2021 mokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso lo uza kuqala mhla ka 21 siya mhla ka 24 Mpandula 2021. Abaqala lo mbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza e-trade.
Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena.
Inxa yokubuya kwama-comment radio la sikubona sekuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwemibili 8. Amalunga ebandla leMtokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Rallies of Zimbabwe koBulawayo esola athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Zonke lezi ndaba lezinye uzozizwa kulo msakazo. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi iZimbabwe International Trade Fair bethule umbiko othi embukisweni walonyaka oqala ngeviki ezayo koBulawayo abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Bathi bazama ukwenqabela ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Kobhubhane lwe-COVID-19 sokuguqule izinto eziningi ebeseziyinjwayelo emhlabeni jikelele. Nanko lonyaka abantwana abasavunyelwa ukuzozilibazisa embukisweni we-ZITF walonyaka okhangelelwe ukuqala ngeviki ezayo ngolwesibili usiyaphela ngolwesihlanu. Umgcini sihlalo webhodi ye-ZITF umnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo labo.
Umbukiso lo uza kuqala mhla ka 21 kusiya mhla ka 24 Mpandula 2021. Wenzelwa emzini omkhulu wezombukiso owaziwa ngokuthi yiZimbabwe International Exhibition Center koBulawayo kontuziyathu. Umhla ka 21 kusiya mhla ka 23 Mpandula amalanga abekelwe osomabhizimusi ukuthi umhla ka 24 Mbandula nilana evulelwe wonke usuku. Abaqala lo mbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza e-trade fair.
Ubekele phambili ethi wonke umuntu oza kumbukiso walonyaka ukuthazwa ukunanzelela lokulandela iziqondiso eziphathelane lokuzivikela ku-COVID-19 laloba umuntu ehlatshwe ijekiseni ye-vaccine. Amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena usekela ukwaliswa kwabantwana ukuya embukisweni lo.
Kumeshalihle ukuthi abantwana basalele kakhulu ebuva ezikolweni lapha. Sebesalele emuva okubuzisa ubuhlungu okudanisa izikolo ziyabe zibe mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID ngoba iqiniso ukhona usubulela abantu kakhulu.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka asefike esibangeni esiphezulu njalo ugijima ngendikimba ethi the new normal for business and industry realities and opportunities. Amankampani abikwa esebhalise ukuzobukisa lonyaka asengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350 kuthi alichumi awo ngasuka kwamanye amazwe abalisa iBotswana, iDRC, iIndonesia, iKenya, iMalawi, iMauritius, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa leTanzania. Umhla ka 21 kusiya ku 23 Mpandula ngamalanga abekelwe osomabhizimusi kuthi umhla ka 24 Mpandula lilanga elivulelwe wonke uZulu. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso okusemthethweni mhla ka 23 Mpandula. Inani labantu ababanjwe bele COVID-19 eZimbabwe izolo belikumakhulu amabili lamachumi edlula phose ayisikhombisa 266 kwabhubha umuntu oyedwa. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,963,058 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,892,137. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukela ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8 besithi lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi lokuvuleka kwamathuba okuvulwa kwemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomidi yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda elizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Obunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo UNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kokampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni uNebhera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Celia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, Zim Rights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi-4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumende kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga waseLions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole i-attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nxa engela mbesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi ukuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba inkampani kaloliwe. UMnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-MRP, uthi abahlukuluzwanga ngamapholisa ngalolu daba njalo abawazisanga ngokutshengiselwa kwabo. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iMthwakazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ithifuna abantu abalithumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku security ehlangothini le security. Abantu basukuma bahamba kodwa isimanga esibe khona ukuthi abantu labo akusaqhatshanga 12 kusuke kwaqhatshwa abantu abayi 6 ku 12 lezi yakwazobuya abantu abangasibahlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi zabona ikampani le isiqhathe abantu abafika 50 amathumi amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man abantu laba abayi 50 basuka eMashonaland kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabonta sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho lolokhu luqhubeka yini esigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo bunengi silabo abantu abaqhatshiweyo phakathi khona pana abasebenza labona labo abaqhatshiwe bezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi yiwo phela amavile even lawo amakampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakampani kahulumende lokho eqhubeka umkhuba wawo lokho eqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhatshwa besubencishwa ama opportunities siyananzelela namanye abathi baqhatshisa online okuyenziwa ke ministry of health abantu bakithi lokho beqhubeka bengaqhatshwa yilobu bulembu kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli sizoqhubeka silwela abantu bakithi thili lolu hlupho luphele luphele komthwakazi.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana lani? Umbiko liwuchiyele bani? Njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr. Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli sifuna ukuxoxisa naye sizwisise kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole kodwa kubukeke ngani wayengumuntu okhona lanamhlanje yena ubaba Ndlovu usuke engumuntu othithayo kakhulu wasidlula wangana kaboni bantu sazama ukukhulumisa wangena emoteni wahamba akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani kodwa mawuyisihlali semathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu bemathebeleleni yikho ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuchile emafensini ekampani zakuchiela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane
lo ngumnumzana Zivusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi ilunga logatsha lwabatsha kuhlanganiso yemthokazi Republic Party obexuxa noSithandekile Mdlanga weStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikaloliwe ngodaba lolu njalo imizamo yokuxhumana labo ilokho iqhubeka. Uno pala wokacha olubona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uthi ake kuze uhluleka ukubhalisela ukuvota ukhetho luka 2023 ngoba engela sithupha unje abogacha lwakhe sebesungule uhlelo lokuhamba ngezimoto emaphandleni bebhalisa abantu ukuthi bathole ingwalo eziqhakathekileyo ezikhoqela izithupha incwadi zokuzalwa lezinye ubevisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abohlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona njalo okwamanje luqale etsholotsho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye njalo lasebhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo UNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kokampalakazi njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni uNebhera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Celia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, ZimRights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi-4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga waseLions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni, hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nxa engelambhethi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023, njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ulanto namhla uhlelo asizuze bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okumayelana le-COVID-19. Inkokeli yenhlanganiso ezizimeleyo eyamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi sokunciphe amathuba okuzibusa eZimbabwe ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wehluleka ukuqhuba ukhetho lwama-by-elections kulandela ukususwa kudala lepalamende lamakhansili kubalandeli bebandla le-MDC Alliance yilabo abakubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Asebexotshiwe kudala lepalamende lakumakhansili njalo lababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo bafika phose 190 elizweni lonke. Ukukhonona kwabantu lokhu kuza kusanda kuthakazelelwa usuku lokuba uzulu azibuse emhlabeni wonke jikelele olwe-International Day of Democracy. Inhlanganiso ye-United Nations leyeZimbabwe Election Support Network zithi amanye amazwe asebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 uncindezela uzulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU PF. UMafa usungula lolu daba.
I-preamble ye-constitution yeZimbabwe esa-adopta ngo-2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna i-democracy, i-rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa ke sibona ngani ibandla leli lithungamelwa ngobabo uMnangagwa selisidlubhedu selisenza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe esilawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotsha asekhanya ngani yiwo esephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Babuthuma amafutshane, wena ngibona ukuthi kuhamba njani ama-by-elections kawakho?
Ye i-by-election iyafunakala sibili. Mina into engimangalisayo uMthembu yikuthi kona abalaba bayakhohlwa ukuthi kona thina njengeparty iZANU PF we are the champions of ama-by-elections ever since ama-by-elections aqalayo. asika zesidliwe any violation uhlangana even kolapha kumlawo mina nginje ngi product yangena e parliament nge violation ngo 2015 sawina noma babe sithola hey sasinge kuthi nazange participate but we know the people that I stood with laba phela laba abantu embaziyo phela mina lasempopo masiphila songe uyabukazi umuntu ongwe MDC but ubuye wazisa nganto kona ungena as an independent but ukwazi ukuthi kona usupport a structure as MDC lento ezifana nazo nalezo. So China very successful winner. So if violation would have been an added advantage, get to Zanup, we see winner. Can't you see a council in Hale? The only one the Sila see winning a violation for the lay a country pack in Hale who had 28. Number also councillor who kidum jur.
Babu Umafa, get a colapo.
Is Zanu Ivigeda is kutamate zabo umunzora bayakwazi ukuthi sibangavele badliwe ku by election baza yangeka bahle baqathe ku political history yikho ke khathesi bazama ukuvikela umunzora ngoba nguye hamba eqotha abantu ethunyiwe ngamahindla zakhe ukuthi bamfake esikweni lati abe MDC alliance babona ukuthi kuyahle kumyangise yikho ke lokhe bedoda khathesi sibe lamahunga kunga esiwalandelayo uMonzora se approach uPresident Mnangagwa weZANU PF ukuthi aba postpone ama election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abalalutho hayi singakhulumi ngama by election kuphela khathesi asikhangeleni okuthiwa rule of law abantu bangaki abasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi kulama war veterans abantu aphonga esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe edeli 48 hours yapheli 48 hours abange ekhothi bakhululwa silabo Johanna Mamompe silabatwala bezikolo silamaloya silamateacher silamanesi silamadokotela yiphi iministry ehamba kahle engakhononiyo iministry engahlukulizwayo konke lokhu abantu bezimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo njalo ukubusana ukubusa kwezano sokufika kuHitler yikho ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu bezimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
eh babuchuma khona pokutwa ke izano PF ngani vele sebefuna ukuthi elincindezela abantu kunokumangalisayo sokusiya kuHitler khona ngale ngena khona baba
ngiyabuza sibili umfowethu baba mava mina lapha into ekhona engifuna ukuthi ngifake emgcekeni ukuthi kona vele njengabantwana bezimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi phakathi kwezanu PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle abatshontshayo besenza incorruption besenza izinto ezimbi abanye benze besebenzisa ibizo lezanu PF kukanti-ke izanu PF yona kayibhenefiti lutho imali le ayitholayo uyithatha ayidle nale muli yakhe nama-gafrens akhe nako konke okunjalo okuyinto embi uhambela into naku-MDC kwaphana bamafa bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi abakorrupti besenza konke okubi ongabenangabe bayakwenza babisele emuva ilizwe badonsele phansi izinto kungabe lolutho oluphumayo kodwa kungashiyo ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu ekumele ikhangele ubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kukubi khona kodwa kube sesiwa labanye abantu phakathi ababesenza izinto ezingafanelanga yizo izinto kumele sihlale phansi ngazo zona lezo sikhangeleni sonke sithi bakithi at the end of the day what are we saying? Are we saying Zimbabwe first? We are saying ZANU PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say slash lay. In the card lay, you know, Chinanji Abandana Zimbabwe, as if the Nuruna is Zimbabwe first. Now, you want to introduce them a good ZANU PF, however, you say the dog gang, can you bam, and you cruise, and you fire, and you carriage again, Naba. Now, I want to say, 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 I want ukuze into le iphele mina ngomunye wafisa ukuthi ngabe kuthiwa kona siya-adopt-a into enjenge-china ngalona corruption faka phambi ufake emdini laphana thatha umbhobho dubula kuphele kakawani
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC alliance bexuxa le-studio 7 singeke hlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abe inkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Abahlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. Amalunga ebandla lemthokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esula athi yikuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo nguGibbs Dube ngisithi asidibane.